Yeah, Gipsy Dube, hayi, litshona njani mfethu lapho? Hayi, anyakuzwa indaba yakho le. Yeno, mina angeke ngithi abantu kuthiwa babotshwa mahlayana. Emhlabeni lapha sile mikhuhlane ebuyayo. Siyinqoba ngokuthi sihlatshwe ama-vaccines. O-COVID babuya, sabanqoba ngokuhlaba ama-vaccines. Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe, bafuna ukwenza umvukela, bademonstrate. Nxa bebotshwa, bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate. Angifuni ukuthi liza ukuthi babotshela ubabotshwa mahlayana, bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphongusukelwa ngumthetho umbophe engazange yona awe efune ukuwephula kumba wephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda. Ngendaba zedemocracy, bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi lamhlanje ANC? Thina eZimbabwe sakubona, we saw it coming, saku-avoida ngendlela esaku-avoida ngayo. Ngizaku-explainela ngelinye ilanga lakho ukuthi ngangitshoni nxa ngangizitsho njalo. Kodwa ama demonstrations lawa okuthiwa eza kuba khona ngabantu laba kababotshwanga bebeza khona bona bangu-170, mind you. The government is capable of feeding them and accommodating them until ISADC is attended and done peacefully. Ngabekelwe-ke under the name of democracy babhoda bahlanya. Nga abantu basestreet nabangu-2 million babanjwa mbani kwakhathesi. In the name of peaceful demonstrations. There's nothing like peaceful demonstrations in forward. Demonstration is a demonstration. Vele la we have kwezi PP. Dala sabo na ma peaceful demonstrations turning into nasty, nasty demonstrations and deadly. So tina lapa ekhaya nxa abantu bebanjwa kunje. Mina ngesingami ngivele ngithi uh-uh. Kungcono ke bahlale lapho ke ngoba uvele umuntu ovele efuna ukuthena demonstrate bademonstrate lani. Isadikumangalisani ngayo. Isadikumele izokwenziwa lapha sihloniphe. Lanxa kusegumeni umntwana. Kungathiwa kuyabuya abantu bemzini. Lwana lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa. Le bedroom iyaklinwa esithing room utshintshwe lamalembu. So lithi kuyisadik kube leziqoqotho ezithi zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president. Ongupresident ungubani? Igunya lonke liyathanyelwa nxa kuzabe abantu bemzini. Le mgano time kuyafakwa ifayo nxa kulabantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi aba izinqoqodo zithethe zagcinwa le. Bazabanjwa, bazatholakala balala lokho abakutholakala. Akula muntu obanjelwa amanga. Yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi, Dube. Bayazi indaba yabo abafana laba. Bazalungiswa ngomthetho. Ngiyabonga, Dubs.